amabutho angangena kwezombusazwe lizilo phela leli azekele ukungena njani ngoba isibutho kasikokubulala kumbe kulwisa isibutho primarily into yakuqala ngesibutho ikufundiswa i-discipline so umuntu okuthiwa libutho nxa esephakathi kwenu engasasebenzi esibuthweni kumele liselebrate likhululeke i-America ininje ililizwe elibukwa ngamazwe wonke ngenxa yokuthi abantu ababambe inhlangothi ezehlukeneyo ezohlonzi bavela esibuthweni
ye kodwa abantu abanye bathi ezimbabwephela akumelanga ibutho lingene ngoba bacabanga lokho okwenzakala owaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe bathi khona kuyana kwakuyikhuphela hayi khona ukuthi wasuswa upho kuthiwa hamba nje
abantu abakhuluma lokho Gibbs kasiyo bantu abakhuluma beqinisile iqiniso likhona phakathi kwenzikini enhliziyo zabo bayakwazi ukuthi kokudingakalayo ukuze amazwe aqiniswe abakwenzayo yikudonga besenzela ukuthi iZimbabwe ihlale intengantenga ngoba kunabantu abadla ngokuhlupheka kwelizwe leli kunabanye abantu abathi ilizwe leli kungalihlupheka bona bayazesutha ngakho kunabanye abantu abakhulekela ukuthi iZimbabwe ibilokhu inje ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi izozilunge amabutho yiwo abantu abazakuqondisa into le ngoba idisipline efundiswa esibuthweni yidisipline ekufundisa ukuthi yakhumuzi wakho ikufundisa ukuthi sisebenza ngamandla ikufundisa ukuthi sithembeza ikufundisa ukuthi vikela umntwana vikela umama vikela ubaba vikela abantu vikela isizwe pho-ke nxa sesinjalo-ke kunabanye abantu ababe becabanga ukuthi sebethathelwe umsebenzi mina ngombono wami ngithi ba-rayithi benjalo nxa bephume ekubuthweni nxa sebefundile njengoba amabutho alapho efunda kangaka nje bangene kunhlangothi zona lezi baphathe ngoba siyakwazi ukuthi kulama-engineers kulabodokotela kulabobanibani esibuthweni mina sengike ngahamba kwenye ikolishi ngafundiswa ngabebutho bengifundisa i-subject engelani lesibutho ngimangele ukuthi kanti amabutho ayithathela ngaphi phezulu kangaka i-academia so abantu bezimbabwe kabafunde ukumanyana babe lombono munye wokufuna ukuthuthukisa isizwe bengadingi izinto ezincane zokufuna ukuba abantu abalobuhwaba uPaul Kagame uke wathi ecebisa nje wathi akudingakali ukuthi umongameli upresident Idi Mnangagwa aqale athi convince kumbe athi ukuguqula umbono wabantu bezimbabwe first ye ubeqinisile ngoba umsebenzi okumele sibe phezu kwawo ngokuthi siguqule ukucabanga kwabantu bakithi lokwana kokuthi sebelokhu becabanga ukuthi ama-elections akusasa it's not about elections we are past elections kunombuso okhona omileyo kawakhe isizwe ngendlela okule template ehambelana le-manifesto abantu kabayekele ukukhonkota kithi
ye kodwa kulabanye phela abakhulumayo besithi phela nxa bekhangele ibutho liyakhahlamezwa abantu ikakhulu nxa belokhu besethwala imbhobho lokhu nxa ukuthi sebesukile esifuthweni ye bathi bangangena kwezombusazwe kodwa nxa besegqoke i-uniform yenaleyana yesibuthweni akumelanga bakwenze khonokho ngamafitshane-ke ungathi ngakhonokho
hayi ibutho lezimbabwe alingeneli kwezombusazwe mina ngiyakwazi lokho kodwa-ke nxa ukhuluma ngamazwi okuthi abanye abasuka kumbutho bephatheke emsebenzini ethile kahulumende kumbe kwezombusazwe lokhu yavunyelwa anto babe sebe-part of us njenge-society